endaweni zethu lamhlanje lilo Mike. Iningi lezizalwane lezeZimbabwe seziveze ukungabelethemba lequla lenhlanganiso yomanyano wamazwe abensundu e-African Union elizaqala kusasa ukuqhapha ukhetho lweZimbabwe. Inhlanganiso ye-AU yazise ukuthi izathumela iqula lamalunga edlula angamashumi amahlanu. Uduko lokuthilela kwemali luqhubekela phambili, amabhanga eselawe ukupha abantu imali yohlobo lwama-bond notes kuphela, hathi ngedola laseMelika. Abe-MDCT baveze ukungajabuli ngokuphathwa abakwenziwa ngabe-commission yebona ngezokhetho, ikakhulu ekutholeni ugwalo lwabalelungelo lokuvota ele-voters roll. Usikomithi wamapholisa eZimbabwe ube nomhlangano lentathu yezindaba kobulawayo, okulapho udaba lokuphothelwa okudubukayo kukamongameli Emmerson Mnangagwa olungakhulunywa ngalo. Thiyani Ndlebe ukuze lithole udaba lonke. Kwezemidlalo, emidlalweni yenguqu yokubanga inkeze yamazwe womhlaba e-FIFA World Cup 2018, namhlanje kudlala iqembu eleSweden lapho elizabe lingqilana leqembu leSwitzerland. Kulayiso kulamhla kuhlelo lwabasakhulayo olwe-The Connection, sikhangela umumo wezombusazwe lapho kulungiselelwa ukhetho olukhona ekupheleni kwalenyaka kaNtulikazi. Thumelani imilayezo lenu kuWhatsapp kunombolo ezithi 0012024650318 kumbe enkundleni yabelenjini yokuzilibazisa ekhasini lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama lango-6:30 ekuseni kumagagasi athi 909 AM, 4930 15580, laku-6080 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa njalo ukuthi ku-WhatsApp la ku-Facebook ku-VOA Ndebele.